Helen. Soko izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Ulamukela kustudio 7, ngesonto mhla ka 22 kulezi 2020 nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Ulabanye abantu abanceda abantwana eJohn Tallaght High School oqhamuke umkhuhlane weCOVID-19.
Sidinge nabafundisi abazasebenzelana labo.
Odokotela bathi kumele abantu balandele isiqondiso zokuvimba ukumemetheka komkhuhlane weCOVID-19.
Abantu ababanjwa yicoronavirus kathesi babhubha masinyane ngamalanga amabili amathathu. Umkhuhlane wakhona usumubi kakhulu.
Umongameli Donald Trump lokhu evimba umnumzana Joe Biden webandla lamademocrats ukuba angene esikhundleni sikamongameli.
Almost 74 million votes.
Baningi abantu babefaka ama-advertisement ebengichothoza kodwa mbona ngani mina nganqoba ukhetho lolu. Iqembu lelizwe ele-under 17 likhangelelwe ukubuyela ekhaya kulandela ukuxotshwa kwalo kumdlalo weCOSAFA kwele-South Africa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Sokulabantu abafika inkulungwane phose ezilitshumi abahlolwe batholakala bele-COVID-19 kwele-Zimbabwe. Lokhu kugoqela abantwana abafika ikhulu lamatshumi amabili 118 abalomkhuhlane weCOVID-19 eJohn Tallaght High School duzane lakobulawayo. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Sebezinkulungwane ezedlula isificamunwemunye 9172 abantu asebehlolwe batholakala belegciwane leCOVID-19 eZimbabwe kusukela ngombimbitho lonyaka kuthi emhlabeni wonke jikelele bafika phose izigidi ezingamachumi ayisithupha 58 million. Abantu abafika phose inkulungwane eziyisificaminwembili lengxenye 8235 sebaphepha kumkhuhlane lo eZimbabwe abedlula amakhulu amabili alamachumi ayisithupha 265 sebabhubha. Okwamanje umkhuhlane lo uqhamuke eJohn Tallaght High School lapho osekuvalelwe abantwana lababalisi kusenzelwa ukuba ungamemetheki umkhuhlane lo. Inhlanganiso yabokholo lwesiKristu eZimbabwe Christian Alliance isinike isikolo lesi uncedo olufana lama-sanitizers, ama-gloves, amasepa, ama-sanitary pads, okokugezisa indawo ezichiyeneyo kanye lamabhakede okugeza. Umqondisi wenhlanganiso le, umfundisi uSenis Vanda, owethekelele isikolo lesi izolo, uthi bazanceda njalo langemithandazo lokunye.
Lathi besidinge labafundisi abazasebenzelana labo ukubanceda ukwenzela ukuthi uvalo abantwana ababelalo lovalo oluphakathi kwabazali lukwaniseke ukuthi ludede ngenxa yokuthi bebona ukuthi hayi ungawugula lo mkhuhlane njalo uphinde uphile.
Abezempilakahle labaphathi besikolo bathi lokhu bezama ngamandla wonke ukuvimba umkhuhlane lo esikolo lesi. Ukumemetheka komkhuhlane lo kukhathaza abantu abaningi eZimbabwe. Usikhwica mfundo Solwayo Ngwenya osebenza eMpilo Hospital ukhuthaza abantu ukuthi balandele indlela ezishiyeneyo zokunqabela ukumemetheka kwegciwane leCOVID-19.
Abantu ababanjwa yicoronavirus kathesi babhubha masinyane ngamalanga amabili amathathu. Umkhuhlane wakhona usumubi kakhulu. Yikho inani labantu abalawo njalo inani labantu ababhubhayo kulo mkhuhlane liyasiya phambili. Liyaxwayisa kakhulu mahlabezulu lingasondelelani labantu eduze liphefumulelana. Lingakwenzi lokho.
Unkosikazi Abigail Mupambi olwela ilungelo likaZulu uyakusekela lokhu.
I-COVID ayikadinwa, i-COVID lokhu ikhona, i-COVID lokhu ibulala njengayizolo. Kuqakathekile ukuthi njengesizwe sibone ukuthi siyenza njani, sithathe amanyathela njalo sibe silokhe sikhuluma ngendaba yonaleyi, silalela ama-guidelines okufuze siwalandele. Abantu kathesi basagqoka ama-maski, kodwa i-COVID lokhu iyi-COVID lokhu i-real. So kudinga ukuthi sibili sivuselele lindaba ukuthi ukuthi sikhulume njengayizolo abantu bayizwisise njalo njengayizolo.
Umnumzana Ernest Ncube ohlala kobulawayo uthi ukhanya ingani abantu kabasazilandeli kahle iziqondiso zokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19 ezethulwa yinhlanganiso yamazwe omhlaba wonke jikelele eye-World Health Organization.
Sesisibi kakhulu lapha kwabulawayo. Lokhu kungaba kubangelwa ukuba akusalandelwa le mthetho yokufaka amamask njalo lokusanitize uma kungenwa amabhasini kumbe kwamanye amashophu njalo. Sesishayela uvalo kakhulu thina ngoba umkhuhlane lo kungenzeka ukuba uqale ukumemetheka usuka kwabulawayo. Kose kumele kwenziwe okunye sibili okunjenge-lockdown ukuze abantu bafundiswe njalo ukuthi le nto iyamemetheka. Akumelanga si-acte engani ayisekho le nto ngani siye dlule. Kukhanya ngani sibuya sibili okwesibili.
Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu labaphathi ntambo abakuhlangothi lwezempilakahle abagoqela udokotela Agnes Mawomva ongakaphenduli imibuzo esimthumele yona ngolwesihlanu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumeldis Gama.
Umongameli Donald Trump uthi kumele kubalwe kutsha amavoti eGeorgia lapho basanda kucela ukuthi kwenziwe okufanayo. Wenza lokhu ezinye izabelo zikhangelelwe ukuba zizavumelana ukuthi ukhetho lwenziwa ngemfanelo. Ngakho ke kumele ama-electoral votes anikwe owanqoba kukhetho lukamongameli umnumzana Joseph Biden webandla lamademocrats. UTrump uvimba okumangalisayo ukuba uBiden angene esikhundleni sikamongameli. Imithethondaba isiphosele kajana amacala angamashumi amathathu abefakwe izithunywa zikaTrump emithethondaba kwezinye izabelo obekuthiwa ukhetho alwenziwanga ngemfanelo. Kukhanya engani uTrump usevimba ukuthi izabelo zethulele abakuqula le-Electoral College amavoti okukhetha okumele abe ngumongameli njengalokhu okumunyethwe isisekelo sombuso welizwe. Onqoba ukhetho lolu kumele avotelwe ngabantu laba engakagcotshwa ngozibandlela. Kodwa uTrump uqhubekela phambili esithi sokumele kubalwe kutsha amavoti eGeorgia njalo bame kancane kwezinye izabelo okumele bethule khona ama-electoral votes. UTrump uthi wanqoba kukhetho lolu.
Big Pharma ran millions of dollars of negative advertisements against me during the campaign, which I won, by the way, but you know, find that out. Almost 74 million votes.
Banenga abantu babefaka ama-advertisements bengichotoza kodwa mbona ngani mina nganqoba ukhetho lolu. Singakhangela ke 74 million amavoti ami. Banenga sibili abantu ababephikisana lami kodwa ke kulo msebenzi okwakumele ngiwenze. Kodwa unobhala jikelele wesabelo seGeorgia umnumzana Brad Raffensperger uthi uTrump wanqotshwa kukhetho lolu esabelweni sakhe esisanda kubala kutsha amavoti njalo esizabala okwesibili njengalokho okucelwe libandla lama-Republicans.
Like other Republicans, I'm disappointed our candidate didn't win Georgia's electoral votes. Close elections sow distrust. People feel their side was cheated.
NjengomRepublican lami ngizwa ubuhlungu bokuthi omunye wami kazange anqobe kukhetho lolu. Lokhu kwenzakala kumaDemocrats ngomnyaka ka-2016. Kodwa ke ngixhasa ngelinombolo, inombolo phela zileqiniso sonke isikhathi. Lokhu yisifiso sikaZulu. UBiden uthi kuyayangisa okwenziwa nguTrump.
I think they're witnessing incredible irresponsibility, incredibly damaging messages being sent to the rest of the world about how democracy functions.
Sikubona ngokrotezi sibona ngani ukuchapha okumangalisayo. Asikwazi ukuthi inhloso yakhe yini kodwa ke akwenzayo kuyayangisa okunye okumangalisayo. Baningi abantu kwele Zimbabwe abalandela ukhetho lolu. Omunye wabo ngumnumzana Alec Nyathi.
Shothi naye uTrump unelungelo lokuthi uma enesolo akhulume ngelungelo lakhe mpela kakhulu. Uthi adingisise abone ukuthi luhambe kuhle yini bamvumele kwenze leyo recount asuthiseke naye kuze kubonake ukuthi ngempela idemocracy e-America iyasebenza kodwa eZimbabwe akwenzeki khona lokho.
Omunye njalo ngumnumzana Kuletso Mabuya osekela uTrump.
Ukhotho lwe-America lwahamba kuhle noma aluhambanga kuhle mina isifiso sami bekuyukuthi uMr Donald Trump awine. I favor him over uJoe Biden. I favor him because Mr. Donald Trump, he's frank. He does not hide about. Ukuluma straight. Ala change if you compare. Okuhle Mr. Donald Trump, ukuthi engenile nje akazanga ayemazweni ayibulala abantu abangalamaqala.
Umnumzana Raphael Mavela uthi ukhetho lomelika lwenziwa ngemfanelo, ngakho ke uTrump kumele aveze ubufakazi bokuthi ukhetho kalenzanga ngemfanelo.
Umoya womubi uyasikhulela emhlabeni lapha, lanxa nje ubona ama-Africans besenza kunjalo, kutsho ukuthi lakhona ngale Melika bakhona abayenza kunjalo. Kodwa ke kunzima, kasazi njengoba isiyimelika sesikhangele ukuthi ubona baza kuqeda njani lokhu.
UTrump ukhanya efisa ukuba izabelo eziphethwe libandla lama-Republicans zidinge abazavotela umongameli besebenzisa ama-electoral votes abantu abadlelana laye. Abakubandla lama-Democrats bathi lokhu kufana lokuhluthuna umbuso. Abezemithetho bathi kababoni uTrump ephumelela kulokhu okwenzakala khona manje. UBiden osedinga amalunga edala le-cabinet uselungiselela ukungena esikhundleni loba nje evinjwa nguTrump. Induna kaZulu uNhlanhla Mangwenjiweni usekhankasela ukuba abantu abadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe bavote kukhetho ekhaya. Uxoxa ngodaba lolu leStudio 7.
Sesisungule iqembu elitsha okuthiwa My Right to Vote. Liqembu lokuqala lapha ukuthi sithole amalungelo okuvote kakhulu for laba abangaphandle kwelizwe leZimbabwe. Abangaphandle kwelizwe leZimbabwe badube badlula 5. Something million abantu abavote elections ezidlulile khathesi bafike 4.8 million kuphela. Yikho ke ukhuluma ngenhlambi yabantu, really abantu abaningi kakhulu abangatshintsha izinto. Yikho ke sesenzeleyo i-organization i-My Right to Vote, sesiqalisa ukuthi hayi abantu baregister khonapho, kwenza ukuthi wonke umuntu ohlezi ngaphandle kwelizwe leZimbabwe athola ilungelo lokuvota. Into le izimele yodwa, ayisebenzi leZEC, ayisebenzi legovernment eZimbabwe. Injongo yokuthi abantu besiZimbabwe bathintshe isihlobo, abangani, obanibani phetsheya, ukuthi registani. Ngoba ukurejista lokhu kuyavula indlela ukuthi i-transitional government isondele masinyane.
Sikukhangelayo lapha kakhulu nduna yokuthi singaze livote kumbe kube njani, ingabe bayala ukuphuma embusweni, bangayala kumbe levoti yenu ukuthi i-diaspora ivote, liza kuthini ngakho? Ngoba kukhanya kule nkinga lapho.
Hayi baba Dube, asibaceli ngalokhu baba, asibaceli. Yiyo inkinga yakhona. Asibaceli, asibadingi, siyazenzela. Sizathu bani? Sizathu ukuthi into esiyikhulumayo ukuthi ivote ye-diaspora kumele ibe khona isivunyiwe izizwe eziningi over 30 years, i-EC, i-African Union, i-America, ubani bonke kade lokhu besithi banike ivote. Yikho ke sigathi isitimela vela esihambayo, ukuthi sesihamba isitimela lesi. Isitimela lesi sinesitishi esinye kuphela, i-transitional government. Kodwa siqala ngokuthi uMahlabezulu atshele izihlobo labangani phetsheya ukuthi registani kuphela. Asidingi ukuthi lisifake engozini ekhaya, lilambe lidubeke lanilani. Sidinga ukuthi litshele izihlobo labangani ukuthi registani kuphela, lizabona kuphehleka kahle.
UNhlanhla Mangwenjiweni induna kaZulu ubekhuluma leStudio 7 eseLondon. So angeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ye-African Union isikhethe isithunywa esiza kuya kwele Ethiopia okulempi yomvukela endaweni ebizwa ngokuthi Tigray. Abantu abaningi okumangalisayo sebebulewe, njalo abanye sebephephela kwamanye amazwe kulandela ukuqhamuka kwempile. Abantu bayavota namhla kwele Burkina Faso ukulaba lithumi abancintisa ukhetho lukamongameli. Omunye wabo ngumongameli Roch Kabore. O
okwamanje sike sizwe ezamasiko namhla sixoxa lenyanga enkulu uDavid Mkhabinyana Ngwenya kanye lomnumzana Joseph Chuma usomabhizimusi lapho ke sixoxa ngabantu ababulala abanye ukuze thi basebenzise izitho zabo ukuze benothe
imithi ikhona sibili ngithemba sonto kumele siyale yona leyo njengoba sikwazi ukuthi na uJehova ukhona esikwazi uSathane naye ukhona so ungabona ufuna ukuphikisa lona imithi ayikho angazi yabuhlala kulipi imithi ikhona bakhona abantu abacobodla abantu bedinga amaphathi abantu ukuthi besukumise amabhizinisi abo
babungwenya
imithi ikhona iyasetshenziswa hantshi izitho zabantu ukuthi kulala umuntu kwenzela ukuthi wena ube ngophumelelayo angithi ukuphumelela kwakho kunceda wonke umuntu ukuthi adle lo sumbulele uthi ufuna ukuthi adle ngaye akuseyikho amadloza kabe ukukhangela yikho-ke ingalagazi lomuntu phakathi imithi kayisweleki phela eyokuchela lokufaka intelezi ukuthi amasela angabe ehlale ekuvakashela kekutshontela njengoba le mizi layo imizi wadabuka ibiyelwa kufakwa izikhonkwane zemizi kakuyekelwa lokho kodwa-ke ukubulala umuntu futhi ufuna ukuthi unothelimesethile ngegazi lakhe hhayi lobe isihlobo sakho loyo umuntu kodwa ungamazi kuyisihlobo sakho ungathi uhamba phakathi kwedrobho lichade lonke imota lomunye livikelelane ungambuzi uzathuthawu kathi uyihlo nyamazi abanzi iminyabazi
yes akuza golide ekhuluma layo umuntu omdala khona
engakunonisa ngudlise kunapho kumbe engakusapracta imithi emihle yile akhuluma ngayo yokuqinisa umuzi ontelezi bona labana yikho okuhle lokwana imithi yethu esintu vele esakhula ngayo esiyaziyo lokho okwegazi lokho okugongoda abantu lokhu ngokwasathane lokwa kodwa lokho okwesintu okwemvelo hhayi kuyavumakala kuvele kuhlala kukhona ngoba abantu bakhona abanye ababhilive emadlozini abanye babhiliva isimuslim sabo abanye ngamakristu abanye ngama-even laba amajara asafareni laba and stuff like that so abantu baphilike into ezijiyeneyo so imithi eyesintu ekhulunywa ngobaba lapha iqondile ilungile engelagazi lomuntu elokuthi kona nxa uwusebenzisile wonke umuntu uyakholisa phela leyo mithi leyo hhayi siyayifuna yikho ubona even nxa ngikhuluma ngisithi bhadla amadoda anokwazisithanda izihlahla kodwa nxa sifika endlini ngale lathi ubona ngathi hayi uyindoda sibili ngabe kona akukho lokho izihlahla besizasisebenziselani kodwa siyasebenzisa nxa sifungela endlini ngale kuthi umama athokoze kodwa nxa sokuzibokuzitona imithi yesintu mibi imithi yesintu mihle nxa izinto ezinhle ezilungiswa kahle ezingelagazi lomuntu ezingelakuchitha impilo yomuntu ezingelakulimaza umuntu kodwa lokho okulimaza hhayi udiyabolos udevul enangwakhe
uyathuthuma lapho ukuthi vele abantu bayasebenzisa imithi okunye okumangalisayo ukhulume ngawona lo ovukavuka lokunye okunjalo kuyasebenza yini konke khona
asithi thina umuntu uyamiswa nakuthi umuntu uyamiswa kathi khona kuvele kuthoke angiyafana uyabedinga imbekeko nakuthi kalambele kokuthi ukuthi akazali yikho-ke nxa engazali sokufana ukuthi ayemiswa lo mkakhe hatshi umama yedwa abo babili ukwenzela ukuthi igazi labo libhalanse kuhle libumbe umuntu angithi abelungu bathi i-shortage ye-sperm count yikho ngaleyo ndlela uyabubhalansisa igazi labo bobabili ukwenzela ukuthi lakhe umuntu hhayi khona ukuthi umise umama yedwa lokuba bethi yena hhayi mina ngi-right hambe emiswa wena hhayi ayisikho lokho lithatha izihlahla lokwabili lenze khona lokho elikutsheliweyo lokwabili ukuze umuntu abe khona akukhethele ukuthi nibesiyezi ningalamntwana kodwa lingahlanda umama lobaba bethi hhayi yube sicela usimise behlangene hhayi uyabamisa hhayi futhi mina ngi-right hambe emiswa wena ongazaliwe owakho umntwana ongapho omzekelo
sithathele ithuba ukuthi sibonge inyanga enkulu uDavid Mkhabinyana Ngwenya kanye lo somabhizimusi uJoseph Chuma asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo sokwisikhathi sohlelo lwabasakhulayo
lingali tshona njani mthoka somuhle zimpapumuhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje igama ngumike hobe namhla kuhlelo sixoxa nomatricius machona osakhulayo ophila ngomkhushane wejukela sixoxa ngesimo sezempila kahle elizweni kulesi sikhathi umhlaba wonke jikelele usanda kunanza usuku lwe World Diabetes Day oluthakazelelwa minyaka yonke mhla ka 14 November. Matricius ngiyakwamukela kuhlelo awusitshele okuningi ngokuqakatheka kwalomnyaka lapho umhlaba wonke jikelele uqakathekisa abantu abaphila ngomkhuhlane wethukela i-diabetes.
Ngasikhangele ukuqakatheka mayelana ngomkhuhlane wethukela ukuthi abantu sebethola imfundiso eziningi.
Ubona ngani abantu kwele Zimbabwe balalo ulwazi oluthile na mayelana ngalo mkhuhlane?
Abantu kwele Zimbabwe balalo ulwazi olukhulu ngoba sebethola imfundiso ezibhedlela lakumaradio belalele ukuthi bangaziphatha kanjani. Kwele Zimbabwe baningi abantu abatsha asebabanjwe ngumkhuhlane wetshukela.
Matricius, awuchazisele abalaleli ukuthi njengosakhulayo ohlala kwele Zimbabwe ophila ngomkhuhlane wetshukela uhlangana ngendubeko enjani?
Ngiyahlangana loduko lokuswela umuthi ngesikhathi eyabe kumele ukuthi uwusebenzise ngawo, lokuswela imali yokuthenga umuthi kumbe ukuswela ukudla okumele kudliwe ngumuntu olethukela. Ikakhulukazi singakhangela abahlaba amajekiseni. Izibhedlela zemakhaya ayinjekisheni ngani yahlupha vele kayitholakali ngoba ukuthi uthole umuthi ukuthi ugade ibhasi yesibhedlela and umuthi wakhona uyadula. Izibhedlela zemakhaya ziyabe zikhala ngokuthi kakulamafriji even ukuthi utest ichukela ukuthi ugade ibhasi uhambe etown yetest ichukela and ukukhangela kwakhona kuyadula. So abantu njengathi sisakhulayo kungathi kuyahlupha mbijana ngoba inye isikhathi yakungela mali and ijekiseni iphele uhlale kumbe iviki kumbe 2 weeks lokhu ungathola ngemali yokuthi uthenge ijekiseni. Yizinduku eziningi esihlangana lazo makhaya.
Isikhathi sesesidliwe ngumangoyi. Matricius, phosela amazwi akho okucela.
Abasakhulayo singaziphatha ngokuhlala sigijima sisenza ama-exercise every day ukwenzela ukuthi umzimba wethu ube fit ungaphangisi ukudinwa ngoba umuntu olethukela kaluthi ukudinwa. Kumele futhi umuntu olethukela uhlale ugqokile enyaweni lokuthi enze ama-exercise ngoba ungavela ukuhlatshwe kumbe ngameva isilonda somuntu olethukela siyaphuza ukuphola lanxa ungalandeleli indlela uyakuzifundiswa esibhedlela kuyahlupha ngokuzaqalisa ukuphuma izilonda.
Hayi zulukandaba, njengalokho engisanda ukusho isikhathi yiso esesiwe ngumangoyi. Sithanda ukubonga uMatricius Machona ngokungena kuhlelo. Silugqiba lapha uhlelo lwabatsha olevalelisayo ngenjabulo. Igama lami ngumayigobe mthokazi omuhle zimpapomuhle. Sohlangana ngolwesibili kuhlelo lwe-Life Talk The Connection khonapha emsakazweni we-Studio 7 8 to 9 PM. Zulukandaba, bye bye.
Siyabonga kakhulu Mayigobe. Sike sinike uNtukamele Inkomo ixesha lokuthi asethulele ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya. Igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi uSenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga ukwamukela kulelo hlelo lwanamhlanje, njalo ngiyalibingelela abalaleli. Ngikholwa libe neviki enhle.
Usiphatheleni namhlanje.
Namhlanje ngizafuna siqhubekele phambili sikhuthazana ngokuthi singalahli ithemba. Ngizabala kumakhosi esibili, chapter ka 6 iverse nga 24. Ithi yona emva kwalokhu uBehidadad inkosi yaseSiria wabutha yonke impi yakhe wasuka wayavimbezela iSamaria. Kwaba khona indlala enkulu eSamaria ngesikhathi sokuvinjezelwa kwalo. Ikhanda likababhengi lalithengiswa ngamashereni esiliva angamathumi aficaminwembili. Lekhanjana lombhida othile ngamashekeli amahlanu esiliva. Singasuka laphana ngizafuna ukuthi siye ku-chapter 7 verse ka 1. Kodwa u-Elisha wathi, zwanini ilizwi lenkosi uNkulunkulu ithi, ngalesi sikhathi kusasa ingxenye yegogoko lempuphu izathengiswa ngeshekeli, legogoko elilodwa lamabele lithengiswe ngesheleni esangweni laseSamaria. Nxa sinanzelela lapha siyabona ukuthi iSamaria okwakuyisigodlo samaJuda ngaleso sikhathi. Siyananzelela ukuthi kuthiwa kwangena udubo olukhulu kakhulu ngenxa yokuthi babevinjezelwe ngamaSiriya, kwakungasela kudla. Bathi ikhanda likababhemi wawuthenga ngemali enkalakatha kakhulu, ukuthi ngesilinganiso semali ekhathi eseZimbabwe kusho ukuthi ubabhemi, ikhanda likababhemi wawungalithenga nge-$800. Ungayehla ubalo usiya phansi uzananzela ukuthi kulomunye umama owatshela inkosi ukuthi omunye umama wacela ukuthi bedle abantwababo ngenxa yendlala eyayisikhona. Sho omunye wayesedle umntwana womunye, lwana wathi sesithi letha ngapha umntana wakho ukuthi simudle, lwana omunye wayala. Yikho umama lo wagcina ekhuluma lenkosi ukuthi umama lo uyala lo mntana wakho ukuthi simudle ngenxa yendlala eyayisikhona. Kodwa baya ku-Elisha. U-Elisha wakhuluma ilizwi likaNkulunkulu elilethemba, wathi yena ngalesi sikhathi kusasa yonke into iyabe isiphendukile, ukudla kuyabe sokugcwele. Ukhona undoda wayekhona pho wezwa u-Elisha ekhuluma leli lizwi, wayekela ukukholwa. U-Elisha wasemtshela wathi kuzayenzakala, kodwa wena awusozube ingxenye yalokho okuzayenzakala khona. Ngakho namhlanje mfundi sikhuthazane ngalokho. Okokuqala ukuthi ngenxa yokuthi siseselapha emhlabeni vele sizangena phakathi kwenduku. Kuyafika isikhathi lapho ukuthi nxa ukhangela ngemuva ukhangela phambili ungaboni lutho. Nxa usiya emkulwini usiyakhala ukuthi kumbe impuphu ikhona yinto abantwana bedle, ubona ukuthi akulalutho. Uyecabanga ukuthi manje ngizoyithola nini limpuphu, uzibona ukuthi awulala mpendulo ongabalayo. Siyadidana izingqondo abanye njalo kule minye imimo esiyabe sesingene kiwo, ukuthi ukhangele ucabanga ukuthi ngalapha ngizaphuma njani. Ngakho-ke ngifuna ududuzeke ngalawa mazwi ukuthi uNkulunkulu onguye owakudalayo akulala nwele lwakho lulodwa oluwela phansi, uNkulunkulu angalubali angabi lwazi. Manje ubona ngani udubo lakho ngasoze alukhangele na? Nxa uNkulunkulu ezikhathaza ngento encane nje enjengonwele lwakho, manje nxa sikhangela impilo yakho-ke kutsho ukuthi uJehova uzangenela aguqule isimo leso kiso sona, aguqule into le kudubayo, ayenze nje ingani uza bona ngani nje wawuphupha ukuthi kwangena kuleso simo.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni Baba, siyathandaza egama likaJesu. Simelana lazo zonke izinto ezidupa abantu abakho abalaleleyo, bakhulule uthwale imithwalo yabo, ngoba wena uthi ezwini lakho wozani kimi lina lonke elisindwayo. Ngegama likaJesu, amen.
Kuluhlelo fuselela umoya silomfundisi uSenisibanda. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili nkumo.
Siyabonga kakhulu untungamili nkomo. Iqembu leZimbabwe under 17 libuyela kusasa ekhaya kulandela ukuxotshwa kwalo kumncintiswano weCOSAFA. UMnumzana Xolisani Gwesela, isikhulumeli seZifa, uthi kabatholanga impendulo kuziphatha amandla zomdlalo ezikunhlanganiso yeConfederation of African Football ngokuxotshwa kwabo kanye neqembu leBotswana, eleComoros leleSwatini. Kuthiwa badlalisa abanye abantu abakhulileyo. Alikavezwa igama lomdlali weZimbabwe ophothise abantu laba. Sina wakati wuhelo letu la mtanji, watu kakele evesi lazo. Kula bantu wangeta abantu wana e John Talaka High School, okukamuke mkudani wa COVID-19. Watu hotela bati kumele abantu balandele isikondi sozo uvimba, ukumemetika kumkudani wa COVID-19. Sina kubwa lapa wuhelo letu la mtanji, Oliver Lisa wakipu tuve nge city, asana nini kuseni mvulo, 6:30 AM.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tino